Abantu abaningi bathi ukwehluleka ukuthola imali emabhanga laleyo ethunyezwa izihlobo ezihlala kwamanye amazwe kubephula inhliziyo ngoba bebefisa ukudla izibiliboco njengalokho ababekwenza kudala ngesikhathi sekhefu lekhisimusi. Bathi okwamanje bazehluleka ukuthambisa imphimbo yabo ngamanamnede lokudla amakhekhe lerayisi ngoba konke lokhu akusathengeki ezitolo okukhuphulwa khona intengo yempahla mahlayana ngosomabhizimusi. Umsakazo weStudio 7 uxoxa labanye abantu edolobheni leli abakhanye behlulukelwe ngokuswelakala kwemali, ukukhuphuka kwentengo yempahla njalo lenhlawulo yamabhasi athwala abaya emaphandleni. Umnumzana Thandanani Mpofu osebenza njengomncedisi kamchayeli webhasi uthi abantu bayahamba sibili emakhaya kodwa babhadala nzima ngoba bayehluleka ukuthola imali emabhanga.
Bahamba sibili abantu kodwa kukalakala izimali babhadali ngendlela okumele babhadale ngayo.
Baningi abakhala ngalokhu njalo langokwenzakala elizweni abanjengomnumzana Ntando yenkosi Mhlanga.
Ngilusizi kakhulu lonyaka ngekhisimusi yalonyaka, kunzima sibili amangamabi lokho mina ngahlala layo angaze ngiyiboni ikhisimusi enje ngoba kunje nje siyabe sithembile ukuthi nxa kufika lesi sikhathi siyabe sesilungiselele labantwana izikhulu fees ama-uniform sesithengile. Kodwa kwalonyaka hayi kuzima, asikwazi kumbe ngumumo welizwe kumbe kuyini kumbe amabhondi laba sifisele wona sesivulalele i-economy shuwa sithwele nzima kunye okumangalisayo.
Umnumzana Charles Lunga uvumelane lo moyo.
Hayi mina ikhisimusi songani sokungihlula kakhulu ngoba ikhisimusi nxa ngikhangela mina nge-4 years back lesedlulile kuze kuphela namhlanje mina ngika-enjoy ikhisimusi. Even labantu abama baka-enjoy ngoba so far kathi njenganamlonyaka vele ku-worse than kweminye iminyaka ngoba so far kathi sangathenga ilutho into zabantwana lami ngokwami angikwazi ukuthenga even noma le-socks. I-business ayikho, akulayo ukuxokozela, akulani, but abantu bagcwele e-town city but awukhanya lokuthi kwenzakalani. So angazi ukuthi ungaba njani. Into athi ziyadura emashopu, akula nto ethengekayo, imali yakhona ayikho, i-cash yakhona ayikho. So angazi ukuthi kunjani. Ingaba bakwenza into zaba flexible bantu bakwazi ukuthi bethenge into ozokuthi bekwazi ukuthi bedle. Khathi si-chicken athi sibo-150, khathi singidla i-chicken angisakwanisi, sengiyakudla imbibha. So kuthi ngitshona endlini ngiyatshona ngisenzani. Sengiyatshona nami ngisemsebenzini kwabha lami ngizama ukuthi ince ngingadobha lama okuncane lami ngikwazi ukuthi thengile abantwana ngempela.
Lokhu kule ndwendwe ezinde emabhanga koBulawayo lapho abanye abantu abalala khona bedinga imali yokuthenga ukudla kwekhefu lekhisimusi. Abathunyezelwe imali ngabahlala kwamanye amazwe kusetshenziswa iWestern Union labo babhekane lokusilela kwemali. Kodwa abanye abalayo imali babonakala bethenga impahla lokudla emavinkilini. Ngimele iStudio 7 ngikoBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.